Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 16 Ntulikazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, asebehlatshwe ijekiseni ye COVID-19 elizweni sebeze bafika isigidi esisodwa 1 million.
Sinanzela njalo ukuthi umkhuhlane wendlela osihlasele ngabantu kulabantu labanye abahlatshwayo esizwa ngabo kumbe abanye esingabe sibazi abahlatshwa sibili ama injection yokuqala lesibili kodwa betholakale be positive.
Uhulumende usethule umlayo ophoqa abezibhedlela lamakliniki ukuthi bahlabe umuntu wonke oyabe engene kundwendwe zalabo abafuna ukuhlatshwa ijekiseni ye COVID-19 kungakachayi ihola lesihlanu ntambama 5 PM.
Sikubona lokhu kuzanceda kakhulu ngenxa yokuthi kokuqala kuba nzima ukuthi umuntu abuyele ngelanga elilandelayo, hayi kakhulu nxa kungumuntu engxenye egadile izimoto zokuthi ayefika lapho kuhlatshwa khona.
Abanye bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ngoba engaphathisi abantu, kodwa omela ivungu edalela ephalamende uthi lesi sigaba sesifeze inhlelo eziningi kakhulu phansi kombuso kaMnangagwa.
Inhlelo ze-development ngasevungu ziningi kakhulu ezenzakalayo. Ngithanda ukubonga uhulumende kababa uMnangagwa ukuthi hayi ama-project bakithi usinikile lawo esiwacelileyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Sebehlatshwe ijekiseni ye COVID-19 elizweni sebeze bafika isigidi esisodwa 1 million. Ilizwe lilabantu abedlula izigidi ezilitshumi lanhlanu 15 million. Abezempilakahle bathi kumele kuhlatshwe abantu abedlula izigidi ezilitshumi 10 million ukuze igciwane le-coronavirus linqandwe. Lokhu kuza ngesikhathi ugatsha lwezempilakahle lusithi inani lababanjwa leli gciwane nsuku zonke seliqansa kakhulu mihla ngemihla. Izolo nje kuphela kulabantu abafika phose 186 ababulewe yi-COVID-19, kwabanjwa igciwane le-coronavirus abazinkulungwane ezimbili lamakhulu amane 2,491. Inani labahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 okwakuqala likhuphukile layafika phose kunkulungwane ezingamachumi amahlanu 47,606. Osekwenze asebehlatshiwe elizweni badlula isigidi esisodwa 1,036,252. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamachumi phose amathathu 29 abakuhlangothi lwezibhedlela olwe-ICU bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawa Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe ukuthi uhlelo lokuhlatshwa kwabantu luhamba njani kobulawayo.
Sinanzela njalo ukuthi umkhuhlane wendlela osihlasele ngabantu kulabantu labanye abahlatshwayo esizwa ngabo kumbe abanye esingabe sibazi abahlatshwa sibili ama injection yokuqala lesibili kodwa betholakale be positive. Bakhona abantu abanjalo lanxa singeze satsho sithi inani lakho alinganani, kodwa eqinisweni lawo bantu bakhona. Ngakho abantu bagcina sebele mbuzo ukuthi kambe pho sihlabelane, kodwa ke siyathola ukuxwayisa okuhle kulabo bezempilakahle abakahulumende labona abakamasparata bezempilakahle ukuthi hatshi bo singakwethuki lokho vele ukuhlaba ukuthi awusawubambi umkhuhlane lo we-COVID. Kuthi ukuthi ungaze ukuhlasele eqinisweni kuyancedisa ukuthi ungabuyi ngolaka, ubuye nganeno umuntu engabile ukugula athi lanqayela kodwa aqhubeke ephila kuhle ezenzela ezinye izinto engalali phansi. So yiyo ubuhle bokuhlaba kodwa eqinisweni bakhona sibili abantu abahlatshiweyo amanjeshini amabili awagcina bengabagulayo. Kodwa nxa kunjalo sikucela kakhulu kuzakhamizi ukuthi hayi singadinwa sichubeni siyahlatshwa, khanya ungathi umkhuhlane ukhona and okungasincedisa kwalesi sikhathi ukuthi engcele umkhuhlane ungami metheka kakhulu nxa usihlasela ukuthi usihlasela uthole umzimba ulamandla ukuthi sihlatshwe.
Sizwa kuthiwa lapho kuhlatshwa khona kuyaphithizela. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Kutshengisa ukuthi lesi sikhathi khathi esibuye sibili ngesicula ngesivuve esikhulu. Hhayi lwane esawubona ngale kugalisa last year ngo-March. So abantu abaningi kubahlasele and sokusenza ukuthi abantu bangahlaliseki bazibuza imibuzo eminingi. Njalo nxa sikhala lamanani siyananzela ukuthi labantu abasitshiyayo ngenxa yalobukhuhlane inani lakho aliqhubeka lisanda. Sokusegcene ukuthi lomkhuhlane ukhona and uhlasele. Ngokunjalo sokufanele lathi nxa singabantu silandele izilayizo esazitshelwa ukubana sizigcine ngoba eqinisweni khathi sakula umuntu othandabuzayo lomkhuhlane ukhona ngeqiniso. Well sinanzela futhi ukuthi ngenxa yokwanda kwamanani alomkhuhlane khathi abantu abaningi sebefisa ukuba nabahlabi. Ensukwini ezedluleyo ngale besikhonona njengezakhamizi sinanzela ukuthi bekuhlatshwa endaweni ezikhatshana kade kuhlatshwa empilo, kuhlatshwa e-UBH, kubuye kuhlatshwa enguteni okuyizibhedlela ebezikhatshana kakhulu labantu. Ngokunjalo ke besiloku sithile inkulumo sixoxisana sistaba authorities abananzela ukuthi indawo lezo kuhlatshwa khona zikhatshana abalethe indawo zokuhlabela ebantwini. Sinanzela ekhathe sisothwalela amanye amanje ekuseni amaningi abalisiweyo sebebuyile ke ebantwini sebegcwele emalokithini bagcwele emaclinic indawo eziningi kuhamba kuhlatshwa and sinanzela kuma-marketplaces kuyahlatshwa. Kodwa sikunanzela kakhulu sinanzelela ukuthi indwendwe zakhona zinkulu ziyesabeka and khonoko abantu abaningi bayama usuku lonke engahlatshwa asuke engasuke ihambe engahlatshwanga khona kulengozi yokuthi abanqabe sina isikhathi eside futhi into esihlukuluzayo khona ukuthi sesesaba futhi ukuthi engcele umkhuhlane uzamemetha ngamandla ngoba abantu sebeminyana bejona bekhona phani langa lonke kuba lengozi yokuthi lumkhuhlane sungamemetheka. Njalo okunye okusisusizi ukuthi siyananzela ukuthi abantu bayasitshela abanye ukuthi leyo ama-two days ekhona phana engatholi ithola ukuthi ahlatshwe ngenxa yokuthi indwendwe zinkulu. Engxenye esingakutho esikucela ukuziphatha amandla ukuthi azinanzelele zibe lohlelo olubambekayo oluhle oluzancedisa abantu ukuthi bangahlali endwendweni zokuhlaba isikhathi eside. Engxenye abangakwenza okunye okuqakathekileyo ukuthi abantu bangafika bangene endwendweni balandele abantu ukuba nengxenye amakhadi ukuthi hayi nxa befuna ukuhlaba engxenye bethi bona amakhulu amabili 200 banike abantu abangu 200 bonabo inamba zokuthi hayi lina liyahlaba namhlanje asithi kumbe ngomvulo bahle banike futhi elinye inamba futhi yokuthi lina amakhadi linanga liyahlaba ngolwesibili nangolwesithathu kube njalo kube njalo.
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Uhulumende usethule umlayo ophoqa abezibhedlela labamakiliniki ukuthi bahlabe umuntu wonke oyabe engene kundwendwe zalabo abafuna ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 kungakatshayi ihola lesihlanu ntambama 5 p.m. Umthetho lo uza ngoba abantu bebekhala ngokuthi batshona bemile kundwendwe lezi kodwa baphenduke bengakahlatshwa ngoba abezibhedlela behlaba abantu abalutshwana ngosuku lunye. Unobhala kugatsha lwezempilakahle umnumzana Jasper Chimetsa wethule umbiko izolo esithi njalo abantu abangelazithupha zokuzalwa bona ekade bengenelisi ukuhlatshwa labo sebevunyelwa ukuhlatshwa. Metsa uthe abangelancwadi zokuzalwa lezi kumele badinge incwadi kunkokheli zabo ezibalisa osobhuku, amakhansila kumbe abameli bedalele ephalamende bahambe bayohlatshwa. Incwadi le iyabe iyafakaza ukuthi umuntu uhlala kuleyo ndawo. Umfundisi uSenis Banda ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. USibanda utshele uNtungameli Nkomo Studio 7 ukuthi inyathelo elithethwe nguhulumende lihle kakhulu.
Inyathelo elithethwe nguhulumende elokuthi nxa umuntu engene kumdwende u-5 o'clock engatshayi kuyamele ukuthi engasuke ahambe ngekhaya engahlatshwanga. Sikubona lokhu kuzanceda kakhulu ngenxa yokuthi kokuqala kuba nzima ukuthi umuntu abuyele ngelanga elilandelayo, ikakhulu nxa kungumuntu engxenye egadile izimoto zokuthi ayefika lapho kuhlatshwa khona. Kodwa loba nxa kuseduzane laye kuba nzima ukuthi kuyasomele ukuthi avuke futhi luvivi kusasa ezo olayina kodwa nxa sebenze lokhu kuzanceda ukuthi abantu abaningi bahlatshwe njalo bese kukhula ukuthi kube labantu abaningi kube lamalayini lawo angagcina engezelela njalo ukuthi ukumemetheka komkhuhlane ngakho sibona lokhu kuyanceda ukuthi kufikele
udaba lokuthi abangelazithupha labo sebevunyelwa ukuhlatshwa ulubona njani
kuyathokoza kakhulu ukuthi labo abangalama IDs izithupha bakwanisa ukuthi bethole incwadi engabanceda ukuthi bahlatshwe ngenxa yokuthi ngapha kuhlangothi lwemathebeleland siyakwazi ukuthi nxa sikhangele i-report eyakhitshwa yi-Amnesty International bayafika engxenye 300,000 abantu ababengela zithupha ngenxa yezinto eziningi ikakhulu kukhangelelwe abantu abahlukuluzeka ngesikhathi sombhuqazwe balahlekelwa izihlobo ngobaba kumbe ngabo kumbe yilaba ababebagcinile ngakho kuba nzima ukuthi umuntu lo athole futhi isithupha ngakho-ke lokhu kusho ukuthi bese betshaywe luswazi kabili olokuqala lokuthi khonokho ukuthi galaswa isithupha ngenxa yegugrawundi kodwa okwesibili lokuvaccinethwa obesezayihluleka ukuthi athole injection kodwa lokhu kuyathokozisa ukuthi nxa labo sebezaba njengowonke umuntu olapha ezimbabwe bekwanisa ukuthola njalo siyananzelela ukuthi isikhathi esiningi leyi ihofisi eregistry edinde isithupha ibisehluleka ukunika wonke umuntu siye sabona abantwana bezikolo kumele bephiwe isithupha ukuthi kwehlule bagcina bebiselwa ngekhaya ngakho-ke ukuthi abantu bathole izincwadi ku-headman kumbe bathole izincwadi kunkokhele ezizanceda ukuthi bavunyele ukuhlatshwa sikubona kuyinto esizayo kakhulu into ebesiyinanzelela yikuthi imidwende ibilokhu isiba mningi eyabantu abadinga ukuhlatshwa injection ikakhulu kathesi abantu sebelahlekelwa izihlobo sebebona ukuthi i-COVID singene isiphakathi kwethu sokulabantu abaningi asebefuna ukuhlatshwa ngakho-ke nxa kufakwe indlela zokuthi imidwendwe leyi ihambe masinya kuyabongeka kakhulu
umfundisi uSenis Banda ngoyinhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo abantu bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ngoba engaphathisi bantu kodwa omela ivungu edalela eParliamente umnumzana uMegas Banda uthi lesi sigaba sesifeze inhlelo eziningi phansi kombuso kaMnangagwa ngesizwe ingxoxo esiyenzelaye
Ngithanda ukubonga uhulumende kababa Mnangagwa ukuthi hayi ama project bakithi sinikele lawo esiwacelileyo ngahamba ngaya khuluma nami eParliament ngayacela kuma ministers atshiyeneyo lawo ngithanda ukubonga ama minister government ye Zimbabwe they are listening like u president iroad ithara sokusiba right sokuphelela sibili sihuqwa usuke emaboleni usiye emaqaqeni usuke egweru usiyadlule woodlands ithara lene strip isifakwa izababanzi ibe siqediswa konke lokhu ngibonga minister of transport ubaba umhona usebenzile usincedisile ngibe sengibuya i-vocational training center emaboleni lapha hayi ngibonga sibili minister of women's affairs lo president wethu otheba kithi fakelani nabantu belowa gwelo abevunga i-college isifakwa leyo college sikhanga lento ezenza ukuthi abantu baphile kuhle lezi mota zibe khona la mabhasi ngakhana amarodi lesuka kumakhepu esishagari ntabamhlophe izaqedwa kathesi khanga lirodi esuke emakhulambila mangwandi esuke emakhulambila mangwandi lowa khona omishini iyagredwa layo njalo kwenzela ukuthi ibhasi zenelisa ukungena zihambe ngokuphangisa ungakhala irodi esuke edoson zisiyaphusha kona le 12 emaplazini la iyagredwa la marodi amaningi angena emaplazini phakathi kubo ward 19 kubo medosi isiya kubo isline kumele agredwe isuke somabhulisi yenima isuka enima isiye sunrise ibhodi enima isiye sunrise esisarasara konke udleza amarodi kumele alungehle yiwumsebenzi esiwenza kathethe emarodini izibhorani sesiqalisile liyakubona ukuthi izibhorani ezifileyo siyazilungisa phose zonke kumele zilunge kumele zibe ziningi kakhulu izibhorani ezisebenzayo sizilungise kathethe amanzi asesekhona ezinye zizadrilwa lingakunanzela oboshangani north ngale meya sisibhorani siyadrilwa amanzi akhatshana siyayibonga kwi-DTF ubaba ujona kumbi minister yakuyasincedisa kuyadrilwa khona ngale sibhorane kube subuya ama-piped water system lesilayo i-water system entiyabezi ngale eyakubo village 26 sesiyikhangele sisebenza labezinwa ukuthi emazilane amele afike ebantwini ihambe ifile ama-tank siyawuyilungisa sihambe emangwandi laphana ku-ward 5 i-treatment works liyane laphana eclinic edamu sombibhi sisuka kusombibhi sisiye eclinic emangwandi lesikolo kanye imangwandi primary school kumele kube right so sesiya laphana esikolo umzila iphama tenkafa izinwa sisonke sifikile khona pha siyawalungisa ama tank lana lamanzi ukuthi ahambe kuma ku community sibuye ku pipe water scheme esuka kobaba sogwala kumisi yabantwini siye clinic ngale emadikani clinic imele la ilungiswa into esizilungisayo lezi ngikhuluma ngento ezilungiswayo esesemsebenzini ngibe sengikhangela ukuthi i bridge yosobakhwenyana sobakhwenyana bridge seliphela liza commissiona ka tesikhathesi
neziphi ezinye inhlelo osuzenzile esigabeni sakho
kunengi njalo esikukhangeleyo kuma projects abo mama ama bakery amela sebenza asebenza khona omama bayaphekisa inkwaza sibe sikhangele ama youth empower bakery yabonga ibuyile imali yakho na sizaqalisa yabona kusukela kathese phakathi kwenyanga kumele baqalise ukuthi imali ama youth receive imali ama project ama youth achiyene yabanye asenelisanga ukuthi empower bank ifike eduze kwabo but sizavuyela futhi engena ward by ward inika abafana imali le women's bank la iza ngenza njalo inika omama imali sizama ukuthi siyafika phela lokuthiwa ngu 2030 umuntu wonke abesenelisa ukuthi abe nemali lokho abantu abaphakathi lapha imali engani bayasukuma abantu kungahlala umuntu engela imali ukuthi umuntu engabe ngumuntu ocelayo phela even ukucela ukudla lokho kwe social welfare siyabe singasakufuni thina ngoba la irrigation la ungakhangela siyalungisa ishagari kumele kulungiswe umdulwana masinyane kuyalunga labo banjeni labo mkoba next year this time nxa sikhuluma kuyabe sokungcono i covid isivimba into eziningi evungu ngabe sikhashana kakhulu
umnumzana Omega Sibanda ngomela isigaba sevungu enkabazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 esegweru
lo ngumsakazo we studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at Washington DC
okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umphathi ntambo wezemibiko unkosikazi Monica Mtshwangwa usethule amazwi enduduzo kumuli kamuyi uSandra Nyaira intathele zindaba eyake yasebenzela iStudio 7 uNyaira ubhubhe ngolwesibili uMtshwangwa uthe uNyaira ube yisibonelo kuntathele zindaba ezisacathulayo iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi isinqumo sokuba isibhedlela seEkusileni Medical Center sizavulwa nini sizethulwa namuhla. Leliphephandaba lithi isinqumo sizathathwa ngemva kokuba iqula leziphathamandla zempilakahle ebezivakatshele lesi sibhedlela ngenhloso yokusihlola ukuthi sesingavulwa na selethule imbono yalo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani kwiStudio 7 basakazi bakithi. Obingelelayo ngusidini lwandle Ncube. Bantu bakithi ikhathazekile ngokwenzakalayo lapha kwele mzansi. Besinxusa abantu bakithi ukuthi uma uzazi uyinzalo yaseZimbabwe siyanicela siyanincenga abantu benkosi ukuthi maningabandakanye kugwelegwele loko kwenzakalayo eSouth Africa. Yinto yomdeni leyo bantu bakithi. Masingazibandakanyi sibe ngabanye bokulutha. Siyanicela abantu mangabe uthethe nawe ngokubona abanye besinxusa ukuthi ukubisele akusikho okufanele sikwenze thina seza eMzansi ngokuzocela umsebenzi amadlela alihlaza ngemva kokuhlukunyezwa ngurhulumente wethu esinawo bantu benkosi siyanxusa ukubana lokhu okobusela akuphilisi muntu siyazazi ukuthi size kuleli lizwe sizofunani ngobuningi bethu thina esinzalo yeZimbabwe bakithi asikufuni lokhu siyakusola kakhulu ikakhulu ibandla lezapho alihambisani lakho lokhu siyaninxusa abantu bakithi niyeke ukuzithathela phumani kukho lokho libuyisele lezo zinto elizithetheyo ngoba sinibonile abanye nithwala izinto nizifakayo emabhasini niyenza ama-companies amabhasi athwale nzima nokulokho siyabe sikudobhile sikuthumeka kungasafiki ngendlela ekahle ngenxa yento enizithetheyo ngokungasumthetho ngiyalinxusa abantu benkosi.
Livuka njani kustudio seven? Livuka njani? Khulumayo ngikhulisana Ndlovu dabuka kwelenkaya. Hhayi mningi kutshoyo nje ukuthi hhayi into zabomnangagwa kula nto abasincedisa ngazo nje endaweni yakho esigabeni sakithi senkaya. Siyacela nje kuba nxa ngabe khona amabandla afana labo-MRP akwazi ukukhankasa endaweni zasenkaya ngoba abantu bayayithandi MRP enkaya. So ngakho nje besicela ukuthi basizamele nje lathi sizofaka nje isupport kuba sikwazi ukuthi isigaba sakithi laso sithuthuke. Hayi ngiyabonga.
Ngiyalibingelela lonke ntungamile Nkomo, Chris Gande, Mike Hobe, Thandekile labo Prophetess Jeremiah. Mina ngifuna ukukhuthaza abantu bakithi eZimbabwe mayelana nge-vaccine le. Mina ngomunye ohlatyiweyo. Tshelwa amanga uthi i-vaccine le ekayibuhlungu nxa siyahlatshwa ubuhlungu. Bantu bakithi ngithili ngayo ukuyahlatshwa, mina ngihlatyiwe namhlanje. Kubuhlungu lokho, the time uhlatshwa kuyabe kungabuhlungu. But kuyathena amandla, usela amandla ungana usela amandla. Kubuhlungu lokho, sitshelwa amanga incesi zakufa. Abangakahlatshwa lingayi, yini elizasala liphile emhlabeni, thina esesihlatshwa incesi esifile. Kathi kungani kubanjwa abantu ngamandla ukuthi kathi sinxa ungalakhadi ye ungahambi kwathini thini kwenzelwani kunokho. Sekela amazwi omlalelo omunye ade kukhuluma kustudio 7 othi amachina afuna ukusiqeda i-vaccine le kayitheli. But imangaliswa ngena lo baba ngudokotela wempilo othi abantu hambani behlatshwa i-COVID, hambani behlatshwa i-COVID. Ngomunye umsekelo wabantu bezanu PF yena lo funa ukuthi siphele besale besidla ama-resources eZimbabwe bonke.
Salibonani, salibonani balaleli we-Studio 7 linjani lonke kuyomkhoya amagumba amamihlaba. Gama lakho ke ngilakho kakhulu, uthanda ukuthi uqondisane nomganami lothina ungosiyangaya. Ababalisi sebebhadalisa abazali amarandi, hayi ke kayiphinte njalo mntana. Ezikolo zonke ziyabhadala ngamarandi, ziyabhadala ngamaZimbabwe dollar. Lokhwana kuyisivumelwano sabazali labaphathi besikolo, ikakhulu futhi imvamo. Yini lina abatsha elisebenzela ngaphandle kwelizwe? The rest abantu abantwana abafundayo abantu abasebenzela ngaphandle kwelizwe. Balutshwana abantu abathola izimbabwe dollar emakhaya khona, balutshwana bayabala. So ke bese kukhoza ukuthi khona kufike ezingeni lokuthi lina elilabazali elibagcinisa abantwana bese lisithi lina nxa kunemihlangano bese sithi hhayi izimbabwe dollar sizithole bale siyithola ngamarandi. So kuyakufanele kwenziwe njani? Sonke sekufanele kwenziwe ukuthi kuvunyelwane ukuthi hhayi abafuna ukubhadala ngerandi bayabhadala ngerandi, ababhadala ngedola Zimbabwe bayabhadala ngesinye idola yeZimbabwe. Ikokwenzakala mntana ngesikolo kakula force mate ukuthi kubhadalwa ngerandi Zimbabwe idola ifune ngayo, bakutshela kuphi? Abakutshelanga mntanami. So ngileqiniso ukuthi nxa ngiyakhangela siyangala laphana lilesishiyameni naye ngakatshitshi mbonana norati. So ndingazama ukuthi kukhontakthane laye ubuzisise kahle ingxenye angakutshela ukuthi khona kuhamba njani kumbe kwahamba njani. Anyone oyikhomithi athi azama ibakofunga abaye bakogwesa lina eyikhulumayo the nearest ezikolo ezidizanele siyangakho laphana. So ke okukhulu okwenzakalayo yisivumelwano phakathi kwabazali nababalisi ukuze kwenzwe khonokho. So kubuhlungu nje ukuthi kudalelwe yena elingamube kumlando njengabazali besiyangaya ukuthi uheda njani isikolo engabona. That is the question. Uheda njani isikolo engabona? Hayi lokhwana okuningi lokhwana, hhayi khululeka mntanami. Abantu bavumelana ngokuthi babhadale amarenti kodwa sebevumelene. Wena nxa ule 200 rand yakho yahambe eyitshintsha unike 1400 bondi uyabhadala into esukuyenzakayo khonokho. So basuka-ke labana besitshela ukuthi khona bazayitshintsha ngaphi leyo mali yakuthi betshintshe amarandi abe ngamabhondi. So yikho okwenzakalayo bakithi Sikholi sikuba ngude kwistudio 7. Ngiyabonga.
Salibonani mahlabezulu ukhulumayo ngumaphosa. Laphana ngithanda ukubonga kulo munye umdala, umdala lo uthi ngubaba umcetshwa ungumlisa endaweni yokutoka kwesiphepha. Umdala lo anambonga nje iqembu lakhe, ngathi nje inkundla yakhe ngendlela ayiphatha ngayo ilokuzeni izikhalazo zabantu. Ngiphinde futhi ngixwayise ukuthi uma kulabantu abaya ama-problems kwenalani indawo bangaya kunayo nomdala, ngoba inkundla yakhe ngibona ngani bonke abantu bangafunda kiyo ukuthi uma kuthiwa amacala athethwa njani eZimbabwe, ukuthi bebekwazi ukuthi kuthethwa njani. Ngitsho amacala nalawa wethu awazicinto emakhaya, hhayi lokhu kwepolitiki. Ngiphinde njalo bantu lami ngikhuluma ukuthi hhayi lapha kupolitiki bantu kunzima la. Iplani nje yenalo ekhulunywa ngabantu ukuthi kufanele kube labanye belele kuqhunywe phakathi. Uma kuqhunywa phakathi akulwiwa, kuyabe kusenzelwa nje ukuthi amaNdebele lawo ngapha, imihlobo le esemaNdebeleni ikwazi la ukuzicontrol, kuba happy la elizweni layo. Ngoba mbona ngani esishoneni ngalo abantu besishona noma behlukuluzwa, ungathi bayakuthanda. Ngoba angikaze ngizwe kulomunye okhuluma esolo ukuthi hey thina lapha siyatambula kumbe njani njani, bahlala bethule nje. So hayi, ngithi ngibonge nje bantu lathi ukuhlala sisizwe inyuzi zenezi. Ngiphinde umbongelwe njalo umdala omnankagwa noma nje la engala plani, kodwa mbona ngani umdala obuya uyalalela yena abantu, ngoba ngakalalela abantu ngayi studio senesasisebenzi. So yena kumdala ongani uyalalela la noma ibambelela nje saba macala ke, kodwa ngokulalela abantu ungcono mnanga kungani ulokulalela kwezindawo, ngoba abantu sesikwazi ukukhuluma sisola. Kuqala wathi uma ukhuluma kanje akupheli iviki ungadingi.
Nawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Balaleli, selikhuthaza ukuthi lithumele imbiko engakhuthazi inzondano. Siyabonga. KwezeMelika, uMongameli Joe Biden uthi uhlelo lwakhe lokupha abantwana imali nyanga zonke kuze kuyofika umnyaka ozayo kuza kuba isibonelo sokuphumelela kukahulumende wakhe kunhlelo zonke. Kusukela kuyonale inyanga, imuli zizaphiwa imali engamakhulu amabili lamachumi amahlanu $250 emntwaneni ngamunye oleminyaka ephakathi kweyisithupha 6 kusiya kuchumi lasithupha 16. Kuthi abantwana abaphansi kweminyaka yesithupha 6 bazaphiwa $300 ngamunye ngenyanga. Kodwa abanengi bathi ukulwisana lobhubhane lo-COVID-19 yilo uhlelo lukamongameli Biden alufeze kungathandabuzwa. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni, ukuze sizwe ukuthi umumo unjani esigabeni seTexas lapho ahlala khona.
Ngenxa sikhangela ngodaba lolu lwe-coronavirus eTexas, ngingakutsho ukuthi hayi, abantu abaningi kakhulu bahlatshwa lapha amajetsena. Amalayini akhona ayemade kakhulu ngenxa yokuhlatshwa khona lokhuyana. Wakhanya sokusehla sibili umkhuhlane usehla usiyaphana. Yikho ke abantu sekungathi impilo iyabuyela endaweni yayo yokuqala. Amabhizinisi ayavulwa, ama-restaurants asevuliwe, konke sekuhamba kuyaqhubeka kunjalo. Kodwa siyezwa lapha lalaphana ukuthi ama-cases amanye ayakhwela kancane, ikakhulu ngayona le variant le entsha entsha yona le ngathi iyahlupha. Kodwa kasikezwa asebefile bebulawa ukuthi i-virant leyo ibahlasele.
Bona abahlatshiweyo amajekiseni womabili bakhona yini eselike lezwa ukuthi bayahlaselwa bona behlatshiwe?
Yes, yezwa ikakhulu ngalezi nsuku kulabanye ogogo lokhulu esibakhangeleyo lapha, kodwa ngabamhlophe esibejayeleyo abahlatshwayo idosi zombili. Kodwa ke sizwile ukuthi kubachayile futhi basesibhedlela. So sizabona ukuthi baza kwanelisa yini ukuthi balwise baphuthe kulokho. Kodwa ke iqiniso ukuthi hayi, kuyakhanya ukuthi ivaccine le yavikela umkhuhlane lo. Kulomnye umngane wami engikhuluma naye lapho owachaywa yiwo umkhuhlane lo, unkosikazi wakhe sehlatshiwe. Unkosikazi waba i-first responder yokusiza umfowethu lo, kodwa ke yena akazange agule unkosikazi. Kuyatshengisa ukuthi hayi kuyavikela abantu bangakudeleli. Lakhona oku okuchayayo kathesi chaya kakhulu abangakahlatshwa ukwedlula asebehlatshiwe.
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalane seZimbabwe sihlala ngapha kwele Melika ubexoxa ecingweni leStudio 7 esesiqintini seTexas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Asebehlatshwe ijekiseni yeCOVID-19 elizweni sebesedlula isigidi esisodwa 1 million. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uChris Gande ngisithi lizadivana loNtungamile Nkomo ngeviki ezayo, kodwa sizaba sisonke kundaba zantambama. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.